okuyisikhathi sembiko yenu.
Balaleli labasakazi, sanibonani, njani? Yezu uhlungu ngehlelo osoluthathwa nguhulumende wethu kathesi lolu olokuthi kuthiwa ama-passports etshintshwa futhi. Ungaya kwelinye ilizwe kumbe njengeGoli uyathola basebenziswa ama-passport awabo abaqala baplana bewanika abantu ukuthi vele a-permanent alungile. Thina wethu sokuhlala kuyifeki, imali yifeki. Kwaqala kwabala amadola, kwabuya ama-beria check, kanti sikula amabhondi. Amanye amazwe ami ngemali yayo efana nayo. So kathesina siyama-passport osokuthiwa serongo sokufuna kuqaliswa amanye. So abantu abathatha ama-passport ngo-December bale 1 year, ku-10 years, i-9 years yonke, kumbe i-7 years izohamba mara nje kuthiwa 2023 ayabe-expire. I-7 years ihambe mara, sukhiphe enye imali futhi. Kanti bekunani ukuthi ayekele ama-passport laba abavele belawo, etshintshele uhlelo kulaba kade bengakathathi. Kulaba kade vele belawo abayekele be-continue ngawabo nalana ezefika ebangela ukuthi expire, kuye sebekhona beyathatha amanye. Nxa engumuntu olothando labantu, ozwela abantu, kodwa nje indlela ukuthi ungani kukhuthuzwa abantu kunzima lokhu. Shuwa, heyi, angazi kakasixolele uhulumende lokhu, kakasixolele shuwa. Sizaphephela emazweni ize ziphelele khona sonke, sibalekele i-corruption ekhona eZimbabwe. Shuwa, 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 kunzima lokhu.
Salibonani basakazi baka Studio 7, ngiyalibingelela. Igama lami ngingobambanani Dube, ngikhuluma ngiseZimbabwe. Ngiyalibingelela ngamafitshane lonke basakazi baka Studio 7. Ngibingelela ubaba uNtungameli Nkomo labanye nje bonke khona ngapho. Ngibe sengibingelela unkosikazi wami yena engusibo Nkosi Ndlovu. Ngibingelele labantwana bami uRuth, uBlessing loPresence. Ngibe sengibingelela umama onzalayo uQobo yena ekhonapha kulona leli eZimbabwe. Ngibe sengibingelela ubaba onzalayo yena eselizweni leSouth Africa, igama lakhe kuthiwa nguNelson Dube. Ngibe sengibingelela izihlobo zikankosikazi wami. Ngibingelele umamazala wami yena igama lakhe enguSibusiso Ndlovu. Ngibe sengibingelela lo mamazala omdala yena ekhona ngapho elizweni le America kuthiwa nguJuliet Ndlovu. Ngibingelela naye laloba engangazi, hayi isikhathi siyeza sizahlangana ukuthi hey, indaba ezezikolo ziyahlupha lezi, kuthiwa imfundo iyakha isizwe. Nami ngisesikolo kodwa uma ngiqeda isikolo hayi yonke into izalunga. Ngibe sengibingelela lo malume kankosikazi yena engu-Innocent Ndlovu eselizweni laseBritain. Ngiyababingelela nabanye bonke engikhohluka babingelela abafowethu bengangizondeli bakithi. Ngiyababingelela bonke. Igama futhi ngubambanani Dube, lisale kahle zihlobo zami.
Ngikumagumbamane omhlaba, kumagumbamane omhlaba zithi sizofika mthwakazi. Vuka, vuka uzithathe isikhathi yiso sona lesi asikho esinye. Sanibonani kuzo zonke indawo. Sibonge kakhulu kubaphathi beStudio 7 abayibona indlebe namehlo ethu. Obingelelayo kungustanley Dube ekhaya nsekhizi kukwati 12. Mbonga kakhulu ukuthola leli thuba lokuthi ngike ngithi kancane nje ngenkosi yokujabulise umoya wami ngosuku lwanamhlanje. Okuzindaba ezimnandi ma ngabe kuyukuthi umthetho uzodlala indima yawo ngendlela eqondileyo. Kuyajabulisa ukuthola imilayezo othi yona Obed Mpofu sephiwe amahola angama-24 ukuthi aphume kulelo plaza kade sifuna ukuliqhwaga. Injalo-ke izano ma uyu ngathi ucabanga kancane izokusebenzisa ikusebenzisa ikusebenzisa ithethi kuqeda ukuphosela phana njengamafinya. Ngithi kulaba ababone ukuthi it's time yokuthi bamkhafule benze kahle. Sengathi laba kade besazokwenza ukufana nokwakhe bangavele bami ukuhlukumeza abantu bemathebeleland babanikeza indawo yabo. Hamba kahle Obed Mpofu, singabe bekusiya ngami ngabe vele uvele uthuthe lo muzi wakho emathebeleland yokwakha khona le Harare ngoba kithi awusingumuntu.
Salibonani balaleli, salibonani basakazi abahle, salibonani mthwakazi omuhle. Linjani? Okhulumayo nguChama ebulilima East. bantu bakithi bantu bemathebeleland bantu besindebeleland bantu besikhalangeni mavenda asifundeni ukuthandana asikhambiseni ukuthandana phambili lizabona izinto zethu zisiqonda zisilungela asithandaneni asizwaneneni asifakeni uthando phambili sizwane njengabetshabi bayezwana singakhangelelalani phansi asithandaneni bantu bakomthwakazi asibeni lento engeyethu i-MRP ayibe yiphathi yethu asiyekeleni ukusapota amaphathi empumalanga asizisapoteni njalo bantu bakithi kambe sizafa abantwana bethu sibathiya behola umumbu njengakhona kusikwenza ukuholiswa umumbu abantu sebephilele umumbu sifuna imisebenzi sifuna abantwana baqhatshwe abantwa bethu baqhatshwe sifuna imisebenzi hayi umumbu ngiyabonga
ngichukuthi bakithi siyacela futhi siyancenga sesilimile thina singabalimi base-antelope sifakile ingqoloyi imali kasiyiphiwanga kufuneka imali yokuthi sithenge ifertilizer emhlophe kufuneka imali yokuthi sithenge umuthi wokhula sithenge umuthi wezibungu umumbu wethu uyaphuka so siza kwenza njani sichukuthi akeli sitelele abantu thina phela kakula muntu esingakhuluma layo ngoba yona i-depot yethu ayikasiteli lutho ukuthi kathi sifakile nje singaphiwa imali okubamba imali kuyini
bantu bakithi linjani lonke lapho kwisitudio 7 abalaleli kwisitudio 7 le ntatheli zindaba zethu obingelelayo ngu-TB Ncube laphana bantu bakithi kulo munye ubhuti ngiyamuzwa nje emalangeni laphana sithi khona isitudio 7 yabandlula lithatha abantu be-Plumtree esikhalangeni isitudio 7 ayithathi bantu be-Plumtree kuphela ikhethi futhi njalo sibaningi kakhulu uma kuthi ulalela indaba from emagrupini bobheka ukuthi igrupu eyi-1 ilabantu abayi 200 something ucabanga ukuthi amagroup estudio 7 amaningi kanjani akhona ukuze ucabanga abantu abalelela indaba from kuradio ukuthi bangaki so siyacela ukuthi lingakhulumi kanje madoda sibaningi kakhulu abantu abalelela istudio 7 ngiyabonga
kungabalaleli we-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.